Hayi okungathethi sibona ngantho ama opening statements aka David Pecker yiwo ngantho aqhakathekile ngoba badinga ukuthi yena lo Trump baba le agreement yini ukubana ngcolise amanye ama candidates ngo 2016.
Siyabona ukubana abanye babafakazi bakhanya bengabantu abasebenza lo Trump. Akusoze na kwenza ukuthi atholakale elecala.
Into chaza ngendaba zelo United States ubale ito ethwayo na i-intention oyenzileyo ma ngunika imali bhuti wami kande is it intentional for the purpose or ukuthi ngiyabe mphonga ukunika for a service. So kakhesi sibona uTrump ecatshe ayisithi yena he was paying uCohen imali yona leyo just for the purpose of his services as his lawyer.
Kodwa wena ngokubona kwakho ubona ungani ukuzivikela ngakhona lokhu kuzasebenza na?
Into ngiyibona lapha is ukuthi kudependa ngokuthi i-prosecution izacaca kuhle yini indaba zabo zokuaccusa uMnumzana Trump. Ngoba siyakwazi ukuthi ukuthi ukhulunye lokuthi ulecala it depends ukuthi i-jury yakho i-12 people babe-10 and ujudge layo uyabe banika ama-instructions anjani. So wakathesi hhayi angaboni ukuthi bazamu-accusa ngecala lona leli abalithe ulalo.
Siyabona ukubana uqhubeke elokhu ekhuluma ngokwemthethandaba kuyikuthi yena wafakelwa isinqumo sokubana angakhulumi. Ubona ungani khona okwakusoze kumfaka enkingeni na?
Hayi khonokho ngiyabona ngantu akusekuzamfaka enkingeni ngoba siyakwazi ukuthi in a normal situation kuma-citizen wonke e-America ujaji engakunqumeli ukuthi ungakhulumi in public or uthathe ubufakazi ubufake kumaphephandaba and then when usiyenza the opposite vele bahle bekubophe or bayakukhoshena or fine. So hayi kathesi bebesithe amacala angikhona sefike close to 12, so hayi ngizabona lami ujaji ngantho uzafaka i-action lapho.